Ngibona akulunganga ukuthi ibhasi inqayisizayo la emfuleni, umtshayeli webhasi asuke umbabaleke aye kwenye indawo, ibhasi sokukhanya ukuthi izawela emfuleni. Ngesikhathi lesi kuyakhanya sibili ukuthi ilizwe liphakathi kobunzima obuningi, ezemkonomazi mangakuhle, yama-civil servants amanye aholanga, ama-lecturer lama-administrator ema-college baqungela umkholo nge-50%, okutshengisela ukubana ibhasi isiwela emfuleni. Yisikhathi esiyinqoka esiqakathekileyo njalo ubana umtshayeli webhasi abe khona asitshengise i-direction ukuthi siya ngaphi njengelizwe, kodwa ukuthi asuke ngesikhathi lesi monazana kunjengomtshayeli osuka ibhasi sizawela emfuleni.
Kodwa abamsekelayo bathi kulungile akwenzayo ngoba njengomongameli kumele aye emhlanganweni efana lawo nalowo we-African Union.
Kodwa kwesinye isikhathi phela uma umuzi wakho usisha, wena usiya vakatshela omakhelwane, bona kuyabe kutshengisela ukuthi ungumzali onganakekeli abantwana, ngoba kuqakatheke kakhulu ukuthi ucime kumbe ucitshe umlilo ngemva kwalokho usho usiyavakatshela omakhelwane. Akhona ukubana kule ndlala endlini umuzi usisha bona usuke usiyavakatshela omakhelwane abalamadili. So kakati sokuqakathekile ukuthi silungise isimo somkhonomi nesimo selizwe singakakhulumi ngokuya kuma-AU.
Kodwa ke abanye ngabathi lanxa ekhona elizweni umongameli akula akwenzayo ngendaba zona ezozitshoyo.
Ngakunjalo nje kebe kuqathele ukuthi kube lomunye nje osese lamandla ukuthi athathe isihlalo sokubusa nxa kunjalo, ngoba nxa engasakwanisi lakhona ngalelo lapha yakhona uzafike senzani khona ngayo.